Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Wala mdola njenja wole mkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 21 Mhlolanja 2022 Praxedes Jeremiah. Yemba beni zetu la mhlanje. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kulanzwa ilanga ele-National Youth Day. Lokhu kuludaba egodini yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye. Emihlanganeni yokukhankasela usekelo abezamiPF besithi nguMnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChanisa. Abakumsebenzi wokulela ilungelo loluntu lenhlalakahle kazulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezekazi le-Afrika kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ukunanzwa kwelanga labasakhulayo eZimbabwe ele-National Youth Day. Yesikhathi abatsha bekhuthazwa ukubana babhalisele ukuvota ukuze bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 21 Mhlolanja likhunjulwa minyaka yonke ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa enqome ukuba libe likhefu ngomnyaka ka-2018 njengenhlonipho yelanga lokuzalwa kukamuye uMnumzana Robert Mugabe owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo. Ekhuluma enkundleni e-Robert Mugabe Square lapho okubuthane abatsha, uMnangagwa uthe ukusetshenziswa kokudakayo ngabatsha kuyadanisa. Uthe uhulumende wakhe sowasungula isikhwama sokuba wakhiwe indawo lapho kugcinwa lokwelashwa khona abatsha abathatha izidakamizwa. H1 Mnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe uqakathekisa inhlelo zabatsha ukuba ziguqule impilo yabo. Wathembisa ukwengezela imali kubhanga le-Empower Bank yokuncedisa abasakhulayo ukuthi beqale amabhizimusi. Uthe uhulumende wakhe uzalungisa indawo zokudlalela lokuzilibazisa kwabatsha eziguqela inkundla yeGwanzura esemzini weHarare ukuze abatsha bathole indawo zokuzithokozisa. Ingcitshi ezicubungayo zombusazwe zithi abatsha yibo okumele bakhethe inkokheli yaleyo leZimbabwe ngoba yibo abaningi njalo ikusasa yelizwe isezandleni zabo. Omutsha otsho njalo ngumnumzana Benon Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ezithi abatsha kumele bavote ngoba impilo yabo izakhululwa yibo.
Zimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecida i-future. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela especially abancane ngoba nxa sikhuma ngokuthi i-future asondawo esiyakiyo, yindawo esiyilungisayo khathesi esiyakiyo and ilungiswa ngabantu esibakhethayo ukuthi bangene ekukhokheleni.
Omunye osakhulayo uMnumzana Libhati Zinumwe uthe yena ngalithakazelela ilanga lanamhlanje esithi ufisa ukuba abatshe babhalise ukuvota ukuguqula umumo.
Nguye owayenzayo sibe la, ngiwayenza ukuthi sidubeke, ngiwatshiya imajorithi yethu abasabatsha sidubeke ngoba wayela abantu bakhe abacorrupt. Andona so angiyila into vela ngiyicelebrate and ihle yabhuka ngoba bahle bayipoliticizer ngapha kubulawayo kusuke amabhasi engiwabalile adlula 7 awezubhu kube lawo ezikolo athethwe bethatha ngodlame sokungani i-assassin with day sokuyizana day so akula kucelebrate engikwenza.
Kodwa omunye ohlala eHarare uMnumzana Nixon Nikazino uthi ukuqakathekile ukukhumbula ilanga lanamhlanje sithi uMugabe wayengcono kulo Mnangagwa.
Kufanele vele sicabange sibe sibone ukuthi umuntu lowana wayefanana labanye abantu njengowabo Nelson, umuntu wayeyifana Africanist. So into esiyibonayo because uMnangagwa vele wathethe into ngekhulu kazanga ithathe through i-election. So umgabe vele mina ngangimbona wayindoda engcono ukudlula umuntu esilaye gathezi.
Usuku lapho uZulu akhangelwe ukubuka imisebenzi yabatsha eyenziwa ngumgabe ikakhulu kwezentuthuko yelizwe ezomnotho kanye lezombusazweni. Lo nyaka ilanga leli linanzwa kule nkuthazo yokuba abatsha babhalise ukuthola ilungelo lokuvota njalo bavote ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lolo mnyaka ka-2023. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe befuna bengafuni abanye abantu. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ye-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo emhlanganweni ofanayo owenzelwe e-Epworth, Mnangagwa uthe uChamisa akasoze yafa wangena embusweni. Kodwa uChamisa yena uthe uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukubana isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe akasoze avume ukudlelelezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokho athi kwenzakala ngomnyaka 2018. Wengeze wathi nxa sokudingakala ukuthi utshengiselwe ezitaladeni phezu kwalokho uzalukhokhela yena lolu hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele avotele ibandla lakhe ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho nokuthuthukisa uZulu. Kunjalo nje ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukubana uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe, uMnangagwa usole ibandla le-Citizens Coalition for Change wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula. Kulandela umhlangano kaChamisa lokaMnangagwa, udaba olusegudweni ngolokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye, abezanu PF bathi nguMnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Kodwa ingcwethi zona ezichubungula ezombusazwe zithini? Nansi enye yazo uMnumzana Dini Zulu Macaphulana oxoxe lo ntungamile inkomo we-Studio 7.
Imifanekiso esiyibonileyo ikhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuze indlela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade lolerandi khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Futhi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzana uMonsola. Kodwa ngaphandle langemva kwabo wonke lawo amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobuningi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abaningi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Bengingakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi sithole ukuthi abantu babuthane ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nokuningi kwalabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yibustosi lobugwelegwele lobumininini obenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yi-Pachetu, ababonise ubugwelegwele lobumininini lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll, ugcine abaningi abanesiyokuthi bavote bethumele ngavotanga kumbe amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ngithi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi ZANU-PF inqobe ukhetho olulethumiso olulokuthi olwethembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwelegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
Abezano PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwababezana?
Izano PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho manje sayisibuka besenze njalo, besenze igunya bethi bayazikhohlisa abaphikisayo. Kwasho ngoba bethembe ukugwelegwele amaqhinga lodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthi olamanani amaningi ngubani, olamanani amancane ngubani, yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selunqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi nasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Can they defend the board yama-numbers abanawo?
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu, ukutshilo lokhu wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula, kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sizekwazi, ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye, uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solely to keep doing things using the same methods and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esitsho ngeqotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo, kuyinto enkulu. Kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho, ngoba emveni kuyehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dinizo Lumacaphulana ucubungula ezombusazwe. Limuzwe lapho ixoxa loNtungamile Nkomo weStudio 7. Abamabandla ezombusazwe yaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo ekaMbimbitho. Kulamanye njalo amabandla athi kawangenanga ukhetho lolu ngoba akukaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labakhankasela ukuthola amavoti kukhetho lwama-by-elections kanye nohlelo lokubhalisela abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota ole voter registration.
Zebegcwele ezabelweni lemadolobheni abakhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wabo. Umnumzana Philip Gawule ilunga lebandla leli uthi basebenza kahle noZulu.
Umsebenzi uyaqhubeka sibili, ikakhulu umkhankaso njengoba kulama by elections ikakhulu ngapha eMatabeleland North Province la koBulawayo. Kukhanya umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Umkhankaso uqalile ukudinga usekelo osikhangelele kuma by elections abuyayo aka 26 March. Echolocho bekule launch ebekhona ngale launch ye campaign kanti khona eMatabeleland North eBinga. So ngakungakunjalo umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu. Umsebenzi uqale kuhle njalo kulokuthula. Njalo sikhangelele ukuqhubeka kunjalo kulokuthula kusiya phambili. La phambili ngale koBulawayo lakho futhi kunjalo umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Asizwa nje kule zinto ezingani ziphambanisa umsebenzi. Abantu bamabandla wonke azikhankasela nje khululekile njalo kungela kunye okuphambanisayo, wonke bakhululekile.
Umnumzana Mqondisi Moyo okukhela ibandla leNtwakazi Republic Party uthi kuyamangalisa ukuba kula mabandla angene kukhetho lolu loba kungakaguqulwa indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Satsho ukuthi kasingeni kuma-by-elections ngama-reasons ethu okuthi isikhathi saba sincane, plus isananzele ukuthi izwana PF icathamela abantu ngama by elections lawa okubangela ukuthi itester for u2023 njengoba ezabuya. But okusidanisayo nge opposition ama by elections lawa adalwe yibo ngemva kokwehlukana kumbe ukwehluleka ukuvumelana beyi MDC baze bacabana babazintshaka bakhozela ukuthi ifight yabo icini ngasekho kuzwana uPF but sikibo bodwa. So ke khona khona kodwa kuyatshengisa ukuthi we have got a problem elizweni leli ukuthi iopposition layo icini ngasakwazi kwenzayo kumbe sisenze ngani ayisalweli bantu silwela bona bona ababengenile beyiziphatha amandla ukuthi kube yobadlayo because nxa abantu sebesilwa bengama-leaders sebekhohlwa amamasisi kuyatshengisa ukuthi abaselanto abayenzela abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa webandla le-Citizens Coalition for Change uthi bangene kukhetho lolu besenzela ukubona ukuba bazakwenza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu sokusemakhethelweni ngoba indlela umongameli uChamisa asehamba ngayo kwezombusazwe bonengani sizenza ukuthi laba abalwisana lama-citizens babe yibo abagcina bele problem enkulu kakhulu. Izane vele yacathamela abantu ngendaba yokhetho lolu ngoba bavuke besithi ah next week sofanele ebhalise ecourt ukuthi lizabele lincintisa, sofanele ihambe nomination court.
Izaqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lwama-by elections kuze kufike usuku lokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu nehlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano iSA-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Lesi sivumelwano sithi amazwe angamalunga kumele abele ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esisukela kokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% lapho ihlela ibhajethi yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lona elilokhe lithembele kusizo oluvelela enhlanganisweni ezitholisa usizo ukuqhuba inhlelo zezempila kahle libikwa lilokhe lidonsa nzima ukufeza izithembiso zesivumelwano lesi sekwedlule iminyaka engamachumi amabili selokhu wasisayinayo.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI uchasisa ukuphazamiseka kwemisebenzi ezibhedlela ngokungalandelwa kwezinqumo zesivumelwano se-Abuja Declaration.
Mangahle sesingahamba ezibhedlela eziningi uyabona ukuthi kulokuthi abantu behambe besiyasila, abantu behamba bahamba besiyabhupha ngenxa yokuthi lamanesi labo abala, amanesi lamadokotela abala othi benganceda njani abantu ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Omunye wabalela ilungelo loluntu nenhlala kahle yabantu umnumzana Charles Nyoni laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Nxa kusenzwa indaba zamabhajethi ummeli womkhulu wemali umthweli Ncube baba upha imali encane kundaba ezilokuhambelana nekulondolozwa kwempilo kaZulu esingayithi health ngesilungu. Yikho lokho okubangela ukuthi imali ibe lutshwane njalo iZimbabwe icine isehlulika ukanelisisa ithageti le ababekhangeleleyo ukuthi bafikeze kuyo.
Unyoni uthi kulusizi ukuba kuqakathekiswa ezinye inhlangothi kuthiwa olwezempilakahle lona okuyilona gogodla wempilo njengalokho okuvezwe lubhubhane lwe-COVID-19 lapho ilizwe litholakale lingalungiselelanga.
Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancadiyo izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu. Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende akakho kamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo njenganxa sebebhala ama-budget apha imali endabeni ezinokuhambelana ne-health department.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi okwenzakalayo akumangalisi ngoba okwakhe uhulumende ikusayina izivumelwano akwaziyo ukuthi akasoze azilandele njengoba seziningi angena kizo.
Esikubonayo ukuthi eZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health ankhonthi zingaba lodumo ezibhedlela. Kathi sizibhedlela kazila lutho even impahla zokusebenzisa laba abasebenza khona ngalo singathi ngesikhiwa ama-protective clothes abala. Isibhedlela sesidula kathi singoba uhulumende ngala sandla esingenisa khonapha. Imikhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni.
Esethula uhlelo lwakhe lokwaba imali kungatsha zikahulumende i-budget nyakenye. Umphathintambo wezokusetshenziswa kwemali uMnumzana Mthuli Ncube wathi uhulumende uyakunanzelela ukuba uhlangothi lwezempila kahle luqakathekile kakhulu njalo lumele lutholiswe imali eyanelayo. Kodwa zathi sezikuhlolisisa ingcwethi zezenotho zithi uhlangothi lwezempila kahle lwabelwa imali eyisilinganiso esedlula kancinyane ijumi 12.2% lanxa uNcube wayethe wabele isilinganiso esiphezu kwaleso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo sebevuselela inhlelo zabo zokulimukisa uZulu ngengozi zeminye imikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngokusebenzelana nalo hlangothi lukahulumende lubona ngezengculaza i-HIV, umanisipala waleli dolobho ukhuthaze uZulu ukubana ayehlulwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ikakhulu abaphila legciwane lengculaza abalakho ukuhlaselwa lula yilolu fuba ngoba amasotsha abo omzimba ayabe engelamandla amaningi okulwisana lomkhuhlane lo. Wanasasi Andlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 kodwa ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane ayehlolwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ongelapheka nxa kungabonakala kusesemasinya. Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esinikezwe ngabogatsha lwezempilakahle besebenzisa zelana labohlangothi olwe National AIDS Council, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa i-TB engakabi lezibonakaliso
ubangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane we-TB ufuba wande. Ngingathi okuyisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bagcina sebe lomkhuhlane wofuba kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni yabo.
Kungakaqhamuki ubhubhano lwe-COVID-19 koBulawayo, abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahambahambayo ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela e-South Africa. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo uNkosikazi Senatra Nyathi uvumelane loDokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo.
Mayelana ne-TB kuze banelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le information nje ekwaneleyo ukuze abantu bakoBulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe ade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobo kusehla. Sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla umkhuhlane le elizweni lethu.
UNkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila negciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lwe-TB.
Ngiphila negciwane lengculaza okweminyaka elishumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba. Ngawubanja okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengani ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami i-TB yayingela zibonelo.
Kobulawayo ngomnyaka odlileyo oka-2021 umansipala waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele-TB. Inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela uBulawayo babika bengabantu abasuka komakhelwane e-South Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yi-TB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwa bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Wezemidlalo lizelenelisa ulishayela emambuleni iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders emdlalweni walo owesine esigabeni se-Premier Soccer League. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders linqobe kwakuqala kumidlalo ye-league lapho lishayele wawa nge-2 kanyangesonto enkundleni e-Buffer Fields. Loba nje iqembu lebhosi linqobile abalandeli balo basele belokhu bekhathazekile ngoba likhuthe amathuba amaningi awokuhlohla. Umqeqeshi uMandla Mpofu futhi kumele abagadli bakhe befake amaphaphu phansi nxa sebekhangelane legedi.
A lot of pressure coming to this.
Besimadolo nzima phambilini komdlalo ngoba ukhumbule kasiqalisanga kuhle imidlalo yalonyaka yikhonya yajabula ngokuthola imiklomelo emithathu. Abagadli ngilokho engisabakho loba bekhuthile indaba isekutheni kumele bazithembe njalo bengadatazeli kodwa mina njengomqeqeqethi kuyangijabulisa ukuba bayawathola amathuba njalo kuzamele sizame kulungisisa ukuze siwasebenzise.
Umdlali wesiswini senkundla unqobe izithamasuku ngwelitshayela emambuleni kabili. Impumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders lize lenelisa ukuhlohla emdlalweni walowesine ngemva kokuba linqotshwe nge-2 kanyange le-Black Rhinos laba ngutshikilobhanqa 0-0 lelenkezi Platinum lanqotshwa ngelemanyika Diamonds nganya kumidlalo yalo emithathu elandelwe ngowangesonto edlileyo. Umqeqeshi weqembu le-Wawa uLuke Petros Jukulile uthi abafana bakhe kabayanyisanga loba nje benqotshwe iqembu le-Highlanders.
Yeah, looking at where we are coming from, I think this is a great.
Ungakhangela lapho esivela khona ngibona ngani kule ngqubela phambili nxa ukhangela inani lamagoli abasidle ngawo lokuthi iqembu le-Highlanders liqembu elikhulu kanjani.
Ngomgqibelo iqembu le-Chicken lichayele Bulawayo Chiefs nge-2-1 emdlalweni obuseluveve njalo bengowakuqala ukuba iqembu le-Chiefs linqotshwe kumidlalo ye-league. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Madore uthi basizwe yikuba baqhuba kuhle amalungiselelo ngemva kokuhlaba ikhefu yokuqaleni komnyaka.
Kutshengisa ukuba amalungiselelo ethu awe pre-season ahambe kuhle njalo sizala silokhu sisebenza kanzima ukuze sibe silokhu sithola imiklomelo.
Eminye imidlalo edlalwa kuviki yesine imidlalo ye-Premier Soccer League iphele ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum libe ngutshikilobhanqa le-Dynamo 0-0 kuthi eleyada libe ngutshikilobhanqa le-Black Rhinos 0-0. Ngensonto ele-Randalls litshayele Manyika Diamonds nge-2-1. I-Cranbourne Pullets le-ZPC Caribas libe ngutshikilobhanqa 0-0. Triangle United le-Harare City lazo zibe ngutshikilobhanqa 0-0 kuthi ele-Tenex linqobe le-Bulawayo City nge-2 kanya. Umdlalo odlalwe namhla phakathi kweqembu le-Cape United lelenkezi Platinum Stars uphele lawo ungutshikilobhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kunanzwa ilanga ele-National Youth Day. Lokhu kuludaba egudwini yeZimbabwe lokuthi ngubani obela abantu abaningi ukwedlula omunye emhlanganeni yokukhankasela usekelo ngempelasonto. Abezanu PF besithi ngumnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwane ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah Nsithi. Asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.